aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
kuthi kuthina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani, bengasithinti ngoba bona babesenza umsebenzi wabo, kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi siyasebenza.
Intatheli izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare zikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Ele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedise kufuze banikwe bona abafanele ukuthi baphiwe. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lo mkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane le nhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole zitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabamsakazo we-26-3 chat ngamapholisa kanye lawekhansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kameya weHarare umnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapholisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapholisa ezivimba ezama ukuzalisa ukuyabona u-officer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapholisa kwamahola angaba mabili. Intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare, yena ucine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende obesekutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo okuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okuniletharapha yokuthi sesibone amapholisa awekhansili lawezetharaphi etshaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani, bengasithinti ngoba bona babesenza umsebenzi wabo, kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi siyasemsebenzi.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapholisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi sibesikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation upresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo, lokho kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambise imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa, sikhangelele ukuthi lizwe litsho ukuthi siku-new dispensation. Into esingakhangeleli kakhulu, into esizwisa ubuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe, sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi kuhamba njani ilizwe, lingiswa njani ilizwe, lifa ngaphi. So into esibone sibona ngathi isisase khatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama journalist sibe le freedom yentatheli izindaba.
Umeya weHarare uMnumzana Herbert Kumba uthi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantatheli izindaba silihlazo.
We are expecting that this month of February will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Khangelele ukuthi kuyona le inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansili, njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezTRP phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba. So amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayona le inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile.
Kodwa uMnumzana Thabane Mzila isakhamuzi seHarare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo.
Hawu abana amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili, ngoba ngeza kuthi athithegasi uyijikele ehofisini yabaintatheli izindaba vele akuyenzi, akusonto abangayiyenza sibili. Lokhu kudelela sibili okunyusa okungaphezu kwamandla sibili. Themba kukhona sibili okuzayenzakala lawo amapholisa la ebanje sibili, ngoba hhayiyelo akulunganga sibili.
Amapholisa kakhansili yeHarare esebenza ndawonye lawe Zimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazo webulenjini we 263 chat ngeviki edluleyo, ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho, okwenza bathela intuthu ehitshayo ethegazi emahofisini la. Lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonona ngokudlwangudlwangu kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima. I-Studio 7 yehlele ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Phunya athi ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele, inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla yeSilver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu. Ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngeyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu, kodwa bona bayiphambula. Ukuthi ngempela sonto kulomunye umtshayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu, yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla, kodwa umtshayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda. Bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure. Waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo.
Hayi vele kuyabe kungalunganga, ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banikwe bona abafanele ukuthi baphiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha eMakoni South akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho nxa lingatholanga lutho?
Abantu lapho ngikuncedana nje.
Bancedana njani?
Ngezindlu khona sebesakha namabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana, abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezijiyeneyo, kuyafika yini ukudla kukhona?
Hayi, ngapha uzange ngibuye lutho.
Bonabo batsho ukuthi bayakha, ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi, bazakhela.
Uncedo akula ngitsho eselulutholeni?
Hayi, akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo?
Hayi abantwana bayahamba. Kathesi lo mfula lo awugcweli abantwana bengahamba esikolo hayi kathesi soku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapa.
Ye kodwa sike sezwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona selike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathesi abakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ekipinge ngale ngapha bekungani kungconyana
kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu amabhani amatoilets.
Unkosikazi Loveness Makaure sakhamuzi seMakoni South ubexoxa icingweni leo Chris Gande we Studio 7 ekhonale eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale laphalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla yenqabele omela izengeza wesi kuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la ayekukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezano PF omela igogo eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MDC. Umnumzana Sikhala ubefuna umela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lePhalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lePhalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo mankampani anjalo baveleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kuthi ukuthi ngenye indlela le nqubela phambili lentuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakhulumisati la mabhizinisi lawo azakuphi. Hhayi lokhu yikubulala abantu kodwa ngimi ngamapitshani akulani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhuthwa lona ibond sikhulume ngeyusa lelo umuntu oke ephethe iyusa. Ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhond yele kakuhlangana namanzi le oyilo dube silalo kuleli yini.
Ye ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye liqiniso lona lelo kodwa ke la njengengxenye kahulumende senzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi phamazo semali le owutala ibhondi kabakhuphe ibhondi. Idola leMelika lizabambeka lingabanzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% yala itshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelane enkingeni abantu kungangcono abalithole bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi Mahlabezulu bangakhuphe ibhondi sizatatalika siqalisa kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu. Ongasala nje ukuthi kuzakwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile. Engxenye abanye baze bazivuyelele nje ekubhaleni iyincwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele iyincwadi kulokusebenzisa iyincwa lezi. Mbona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nento esikhwayo ngakube sobala umphakathi amahlabezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hayi khona ezabalutshwana.
Lo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba lilunga ledale lephalamende sixoxela ekwabulawayo. Live talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesika sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi sika. Thumelani text message kunombola ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi umongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa ushonele esabelweni seDarfur. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba abe-United Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo edolobheni le-Tripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukusuthunela inhloko kahulumende Rafael Sarraj intambo zombuso lanxa kungwe osekelwa ngomanyano we-United Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathelekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impilakahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impilakahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Inkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uzulu ngempilakahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqakathekile ngoba imikhuhlane eminingi eyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kuhle. Ukudla esikudlayo kuya-affecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqakathekileyo emlonyeni, umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawa la ayabe efuna ukudla. Kodwa singawastava lawa amagciwane kumbe siwancishe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. So engadla ithukela lana amagciwane asho sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abe sekhipha okunjenge-acid le-battery lelana elidlayo. I-acid leke asadla ibhathi lapha idla amazinyo bese kusiba nesikhali esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhali lesana siyabe silokhu esikhulu. Okuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udle into eziqandayo ama-ice cream amanzi aqandayo uzizinyo lakho ningani liyaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye kuye phambili usinatha okutshisayo itiye kumbe isitshwalo esitshisayo uzizinyo hhayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uZulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo sokukhipha izinyo. Kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa Lama implant wana la swabona ukuthi nqa umuntu eqhamukile ithambo la yafaka insimbi. Le mazinyo nakho la ama implants. Siyafaka ama artificial teeth. Imkhuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni. Ama sign akhona ayebe khanya emlonyeni. Ngoba nqa umuntu ele diabetes phela nti uvela igazi lakhe lelechukela. So abantu abale diabetes bajale ukuhlutshwa izinsimbi. Lama zinyo ayaxegayo. So kumele laba bebe ngabangani bakadede. Izinyo liyabulala. Eminye imikhuhlane yabiqazisela ezinyweni. Ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni livala umphimbo umuntu ecine sesifo. Ikhensa iyatholakala emlonyeni la. Abantu abalalwazi oluningi lapha, especially eZimbabwe yethu, yikho abantu abaningi beyithanda ukukhipha amazinyo. Ukuxubha amazinyo siwuqala nxa izinyo limila umntwana roughly ele 6 months. Unina usekumele aqalise ukuxubha amazinyo. Masizifundise nini ukuthi kuqakathekile ukuya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu. Lokuxubha amazinyo every day. Ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usiyalala. Abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisweet.
Unkosikazi Alice Sibanda, ongomunye wabalohlupho lwamazinyo, uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo, kodwa wagcina esiya esibhedlela.
Mina ngomunye wakahlutshwa lesinyo. Ngangixubha nezihlahla zonke, xubhe nomchemo, ngixubhe nepetro, kodwa la ngihlule ngaze wagcina sengihamba esibhedlela. Esibhedlela wafika bangikhipha. Bathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day, ngivuka, ngiqeda ukudla, ngixubhe. Ngilala ngixubhe, kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe, cause yikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe. So angingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshe nasengixubha. So yinto esuka ibe nenkinga phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlangane lobuhlungu namazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama umuntu esesiyalala, kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela. Baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo wokukhipha amazinyo, kodwa ukulondoloza impilakahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Chicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastleilaga Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe izindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele-FC Platinum kanye lele-Wange womathathu ele miklomelo yesithupha, ngoba lona lingakahlohlwa kwimidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kwimidlalo yabo emibili abafana bakaJoey Antipas banqobe iqembu le-ZPC Caribbean leyada nge-2 kanya, kuthi ele-FC Platinum lona emdlalweni walo wakuqala linqobe le-Harare City nge-2 kanya, kwathi kowesibili linqobe le-Triangle nge-2-1. Iqembu le-Wange lona litshaye leyada nge-2 kanya emdlalweni walo wakuqala, kuthi ngempela viki edlileyo litshaye le-Dynamos nge-2-1. Iqembu le-Chicken Inn lingeke laphakamisa isicoco se-PSL ngomnyaka ka-2015, njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kuyindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu le-FC Platinum, lona eseliphakamise inkezo ye-PSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo, iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Dynamo, sokumdlalo olakho ukupha isibonelo esokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco. Ikanti ele-FC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu ele-Mushawana Stars, ukuthi Zele wange lizemukela iqembu lenkezi Platinum Stars ngasemalahleni umdlalo obekuyo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo obuphakathi kweqembu leHighlanders leCapes United uphelezi ngujiki lobhanqa 0-0 njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele iNtatheli Zindaba ukuba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kwimidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kwimidlalo emibili esesidlalile. Njalo nginethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sebeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima umjaho walonyaka we-PPC Matopo 33 mayela ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu njalo abanqobe lonyaka ngabathi uAndrew Chimbitikayi weqembu leBlack Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla seBulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopo 33 mayela inhle kakhulu.
Ingubela phambili sengiyibone ikona la. But uyabona imidlalo anje. Labele kuyiphuthuka lihamba lekuyona umnyaka lomnyaka. Ungakangela inamba yabantu. Kasi umdlalo lo, kade asebenza abantu abayi 400 kuphela. Sinakwala ndilayo saba 500, sinakwala ndilayo saba 700, sinakwala ndilayo saba 1000, sinakwala ndilayo saba 1.5, sangena ku 2000, 2.5. Sangena ku 3000. Kana sengenile kungazi 3.5.
uChimbitikayi loChokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohlobo lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobile bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo, uhulumende wakwaleSouth Africa uselaye izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlala kweleSouth Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhonale eSouth Africa.
Embikweni wethulela ugatsha lwezemfundo kweleSouth Africa, umphathintambo walolu gatsha uNkosikazi Enjimu Tseka uthi bafinyelele kulesi sinqumo kusetshenziswa umthetho wezemfundo uthi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa. Abesekutazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathintambo Mutseka athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusise lomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lomthetho nalesi simemezelo njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi yisombululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayehluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminista kuzanceda kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela amanguni kamzilikazi asuka khona la KwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabokhokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa
siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.